Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Mbimbitho 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthukuthele phezu kokuthaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala umsakazo kamabona kude owe Al Jazeera izolo.
I-documentary ye Al Jazeera iyembula amaqhinga lawo athi bona asekela iZANU-PF ngoba besithi iZANU-PF yaletha uzibuse.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi ividiyo le ijonge nje ukungcolisa ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho oluzayo.
Uyena lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa uthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole ngumuntu osetshenziswayo engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu.
Ababe ngamalunga amabandla aphikisayo asebe kubandla leZANU-PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedale lePolitbureau esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primaries alelo bandla kungelani lesikhathi asebe ngamalunga eZANU-PF.
Kwachiya iMDC Alliance achi siyamqolela ngoba ngumama ole cebo lakhe lokuphila elokubamba konke kubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Le phezu kokuthaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala izolo ngumsakazo kamabonakude Al Jazeera wona othethe iminyaka emibili uphenya udaba lwenkohlakalo ephathelane lokwebiwa kwegolide elizweni. I-Al Jazeera yethule ihlandla lakuqala le-video yohlobo lwe-documentary elamahlandla amane. Le-documentary iveza isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa kwamanye amazwe, umnumzana Hubert Angel, etshela intatheli zindaba zalumsakazo ukuthi kulula ukungena elizweni lemali engcolileyo kumbe engatholakalanga ngendlela eqondileyo abesethenga ngayo igolide ukuze ihlambuluke ibe imali eyamukelekayo. Unkosikazi Henrietta Rushwaya yena oke wabotshwa ezama ukuphuma legolide elizweni laye uyathinteka kulolu daba eveza ukuthi inkampani edinda imali phansi kwebhanga le-RBZ layo ilesandla kubungilimbane lobu. Abanye abathintekayo kudaba lokuchaphazwa kwegolide elizweni nguKamlesh Patton owake wabotshelwa amacala afanayo kwelekhinya, uEwan McMillan, Simon Rutland labanye. Asenelisanga ukukhuluma labantu laba, kodwa uRushwaya yena utshele iStudio 7 izolo ukuthi uzakhuluma kunsukwana ezizayo nxa lolu daba solulesisombululo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ liveze ngolwesibili ukuthi seliphenya inotho ka-Angel lekaMacmillan. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla le eliphikisayo LACCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa yena othi
i-documentary ye Al Jazeera iyembula amaqili lawo athi wona asekela iZANU PF ngoba besithi iZANU PF iyo yaletha uzibuse. Iqiniso elikhona ukuthi abantu labo bathanda iZANU PF ngenxa yamatshontsho, into abazinikwa kuZANU PF, into abazitshontshela uZulu, into abatshontshe iZANU PF yabe yenelisa ukuthi batshontshela abantwana beZimbabwe. Yikho kuphela okukhona. Ngakhumbula yena uHubert Angel sokaningi ebhalwa zintathelo ezindaba, ebhalwa indaba zokungahlalisani kuhle nabomama ecaweni. Namhlanje uHubert Davis ngiyosekhitshwa kudocumentary ngendaba zegolide lelizwe. Ubusumangala ke ukuthi ngumuntu okhonza uNkulunkulu ngeqinisa yini, umbeni yilabana abantu abavala uZulu amehlo. I-documentary e-Al Jazeera itshengisa kakhulu ukuthi uhulumende sowaqeda amadayimani. Kathesi uhulumende usehulula umumbu wethu owegolide. Njalo nxa ehulula lowo mumbu udla labantu abangabangani bakaMnangagwa. Uzananzela vele abafundisi labo kuthiwa yibo abaphathisa ezegolide ngabangani bakaMnangagwa.
Manje kwenziweni Chiroza, lungaqedwa njani udubo lokutshontshwa kwenotho yelizwe njengoba uMongameli Mnangagwa laye ekhanya ethinteka ngoba iziphathamandla zakhe zikhanya zikhona?
Into engasiza umphakathi yikuthi iZANU PF iphume embusweni. iZANU PF ingaphuma embusweni kungene umnumzana uAdvocate Nelson Chamisa njengenkokheli lebandla lakhe leCitizens Coalition for Change. Iyo yodwa into engasiza leli lizwe ngoba umbuso lo okaMnangagwa labazukulu bakhe labangani bakhe laba bazithi bona ngabafundisi, bona bengabantu abathanda ukuthi begcwalise izikhwama zabo, labangani bakhe abangamakhiwa abahola $8 million ngeviki, abantu abavumela abantu ukuthi basimbe imgodi ku-catchment area yakoBulawayo, uBulawayo eswela amanzi kusutha labo bangani bakaMnangagwa, uhulumende onjalo ngeke wasiza abantu.
Ividiyo ye-Al Jazeera le iveza ubusela obuvele busazakala. Umnumzana Swithani Chiroza, isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-CCC koBulawayo. Untungamili uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Believe Gawule.
Lokho kukhulunywe ukuthi akuphuma kudocumentary le Al Jazeera ukhitshwe nguHubert Angel. UHubert Angel bekhuluma izinto lezi nxa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo, kodwa okudambisayo ukuthi into le isikhathi sakhona abakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelele ukuthi sokusiya kukhetho engcolise umongameli. Injongo yabe kungcolisa umongameli ikumuzwa lo ukulena lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khona oku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole ngumuntu osetshenziswayo. Engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, lakho okukhulumayo kona kokungcolileyo. Kumele umongameli amthathele inyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lo ngesikhathi, ngoba akasomuntu omele ilizwe lo, umuntu omele izigangi zakhe asebenza lazo ekwenzeni kuganga engcolisa ilizwe lethu.
Umnumzana Believe Gawule, lilunga leZANU PF. Abantu ngamalunga amabandla aphikisayo asebe kubandla leZANU PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedale lePolitbureau esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primaries olokudinga amalunga amakhansili lawedale lePhalamende, lanxa bengasoze bencintise kolweSenate ngoba kusesama abasuka kumabandla eMDC njalo bekhangelelwe ukuncintisa kukhetho lwama-primaries eZANU PF bagoqela umnumzana Tongai Mathuthu lo Simon Chidakwa. Unkosikazi Lillian Timvios owayengowebandla le-MDC Alliance osekubandla leZANU PF uthi kasoze ancintise kulolu khetho, kodwa uyathokoza ukuba kuleli bandla ngoba akulantando kaZulu kubandla le-CCC lapho asuka khona.
Ngifuna ukukhuluma iqiniso, mina vele angila regret. Ngijoyine iZANU PF sibili ngezizathu eziningi. Number one, ngibonile ukuthi i-opposition vele nxa bekhuluma ukuthi i-democracy vele abala. Number two, nxa sikhuluma thina sisithi kule CCC, ngicela nje ukubuza ukuthi iparty leyi ifomwe ngubani. Ike yahamba e-Congress yini baphomba ukuthi nje sebe yi-CCC. Bahlangana angikwazi ukuthi bebangaki khona ngale ku-standing committee yabo kumbe angikwazi ukuthi ibizo langkhona sokuthiwa yini. Ngizwa kuthiwa yi-task force kumbe ngwini. Kanti i-election vele abasayifuni. Bafuna nje ukukhomba abantu ukuthi wena ungena lapha, wena ungena lapha. Hayi, simelele lathi sizabona nxa into enjalo isebenza. Mina ngibone ngani ayisebenzi. Ngikuzana PF ngicela nilikhangele ukuthi khathesa abantu bayagijigijima bafuna ukuvotelwa kulama primary election. Nanti ngizwa abanye kuthiwa kwakhona kule i-constituency elabantu 17 kodwa from Saturday onwards kuyabe kule candidate 1 bevotela abantu bazaphuwa ithuba ukuthi bevotele umuntu abamfunayo, so kusala nje kulo muntu 1. Ha, mina ngibone ngani yiyo phela i-democracy. Yikho engubonayo mina kuzana uPF engangifuna ukukubona ku-opposition ukuthi kule democracy. Yikho esengubonayo ku-Second Republic ekhokhelwa ngu-President Edim Nangagwa. Ngiyasithabela nje ukuthi hey, ngibonile sibili isikhathi sisekhona ukuthi khona chiyana le-opposition ujoyine bakithi iparty ebusayo, iparty yeZANU PF. And ngiyasebenza ukuthi u-president wethu u-president Edim Nangagwa ewine futhi. Izinto nxa likhuluma azilungi nje ukuthi ngathi zingalunga khonapho khonapho, hayi, izinto zilunga gradually. Nanti liyabona, as far as I'm concerned, noma bengafaka ama-candidates noma u-president wangkhona engama esithi ufuna ukuba ngu-president, ngu-president we-independent because kakahambi ku-Congress, kakayindosewa nge-Congress kuthiwa yinto entsha. Indaba besaba ama-election. Nanti yini democracy yangkhona? Besithi asisafuni iZANU PF, babesithini? Babe sithi thina sifuna i-democracy, sifuna i-one man vote, kodwa bona basafuni i-election.
Uyancintisa yini kukhetho oluzayo? Singathi kuma-primaries, njalo ubona ingani amathuba akho anjani?
ZANU PF is a part ele constitution. Nanti, so mina ngajoyina i-party 2021. Kathesi it's 2023. Kuchu kuti mina so far anika qualify nje ukuthi mina njani. Ngime. Kodwa u-president wethu uthe umuntu wonke kame. Umuntu wonke kame. Mina ngase ngizicabangela ukuthi kodwa isikhathi asikanjani. Asikagwani. Kodwa silabo abantu bethu, abantu abalekayo kwamanye amaphathi abamayo. Abanengi, abanye bama kuma councillors, abanye bama kuma MPs, banengi. Mina nje ngeke ngazitshela ngathi no, kungcono mina ngisebenzele iparty. Nxa isikhathi sami sizafika, singafika, ngiza kuma lami. Azange ngichiye i-opposition because ade ngifuna isihlalo. Ngichiye opposition because of the confusion, because of the disunity. From 1999 kulama MDC amangaki sivala khathesi, so lize lifike lisithi lina so kule into ethiwa yi-CCC abantu belokhe besebenzela i-opposition besithi engce into zingalungi. It's just like an organization eformiweyo kodwa it's not legal. As I'm concerned, noma bengafaka ama-candidates noma u-president wangkhona engama, u-president we-independent because kakahambi ku-Congress kuthiwa yinto entsha. Yindaba besaba ama-election.
Lo bekungunkosikazi Lillian Timvios, ilunga lebandla le-ZANU PF owasuka kubandla le-MDC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uStandekile uphinde waxoxa lomnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, yena othi kusobala ukuthi unkosikazi Timvios kalwalwazi olweneleyo ngenhlelo zebandla le-CCC.
Kambe umama uLilian Timvios engathi uyajabula kuzana uPF, ujabulelani njengoba engumuntu la eselivenda, ngumuntu edesimhlonipha njalo sehlamuka sesiya kuzana uPF samfisela inhlanhla enhle. Ukuthi thina sesaba ukwenza ama primary elections ngamanga aluhlaza tshoko, thina sibuye lonyawo olutsha esithi new approach, lapho abantu abazazikhethela khona umuntu osuka esigabeni sabo, mbe yiward mbe yiconstituency, baza kuthi gwaqa bakhethe sise kubendawonye njengoZulu abamabandla ama human rights lamamandla awamasonto lama youth labo mama lama club lezakhamize ama residents yiyo kuthiwa ngama stakeholders. Ngoba uMP uyabe yinational representative eParliament, kameleli party umelela abantu. Lokho kuthiwa thina siphakathi kokuhlupheka mbe usithi confusion ngesikhiwa, siyesaba ukuchaya ama primary election. Hatshi, abantu sebejayela into ezindala, thina sibuya ngonyawo olutsha eZimbabwe leSouthern Africa ukuthi abantu abazikhethele umuntu wabo. Umama uTrivios simfisele inhlahla enhle, uma la izana imvumile, hayi kasebenzele isizwe, hayi isisu sakhe. Ngokuswela kwenhlanhla abantu abanjengomamalo siyabazi ngabantu abahlakaniphileyo abafuna ukusebenzisa amathuba abazizayo ngama-opportunists. Kusasa mdlani zanu dilika sizambona seqeqoda futhi ku-CCC. Engasihluphi ngathi kakhangela ibandla lakhe ukuthi liyafeza yini ukuthi abantwana bazuze isikolo, badle, imisebenzi, imigwaqo, konke. Hayi, kuhoza nalathi, thina injongo yethu yibubusa, sikhuphi zanu PF esihlalweni constitutionally. Njalo siyabonga ukuthi abantu sebesitshelile siza ngena singalamali mbe sile mali lonyaka yithi esibambe esidukwini. Njalo iparty eyachiwa ngumama lo ayisiyo CCC, wachiya iMDC Alliance. Achi, siyamxolela ngoba ngumama ole cebo lakhe lokuphila elokubamba konke okubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga. Sesakhohlwa ngaye, njalo engasihluphi ngokuthi thina silama siyesaba ama-primary elections. Kafunde kuhle ezwe esikutshoyo. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luthi uZulu ukoloda lolugatsha imali edlula amadola eMelika angamachumi amabili lanye, US$21 million, okuyimali yezikwelede zamanzi ilizwe jikelele. Isikhulumeli salolu gatsha unkosikazi Majori Munyonga uthi ingxenye yemali le enengi ikolodwa zingatsha zikahulumende. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi sokulungiselelwe ukhetho lokudinga amalunga ebandla leZANU-PF azancintisa kukhetho kuhlelo lokukhetha ama-primaries azenziwa kusasa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
37 yinjani isihlobo labangani? Nami okhuluma ngoGobela, uGobela umfana waseGwanda, umfana waseGwanda. Hey, siyalizwa, liyakhuluma isihlobo labangani lonke. Lente ufuna ukuyibuza mina ukuthi njengoba bathi America ibhale ibhuku, ibhale ibhuku. Nale bathini, bathini, bathi Jaziro wathatha. It is your keeper information yonke yaseZimbabwe. Kanti into yangkhona le noma zikhipha information ukuze ukuthi lento le incedane. Incedane ngoba khozi izobhala, iAmerica iyabhala. Amabhuku lo Jaziro yangkhona izokhipha information yonke ukuthi uzosinceda ngani. Ngoba khozi wayo iJaziro bangkhona labo labo America bengayilandi straight izana. Abayilandi straight izana beyikhiphe. Beyikhiphe. Ayikhona ukusitela ukuthi babhale, babhale ibhuku. Babhala nabojaziro bangkhona bathi bakhiphe information, information. Angeke usize ngalutho lokho, angeke usize ngalutho lokho. Nambona usiza ngalutho zihlobo nabangani, nambona, amboni. Ngoba cause lalaba laba amaNdebele lawa asetshenziswayo lawa. Asetshenziswayo labo maphathini ko-CCC nabo Zanu PF. AmaNdebele wodwa akhuluma. Angeke uze umuntu esone nekhulumo. Angeke uze umuntu esone hayi nabo bakhuluma ugawule labo ithuma labo bani ama esiNdebeleni. Nangale futhi la kuthiwa bani bathi umunzora. Ika munzora yangkhona le. AmaNdebele ahlala ekhuluma. AmaNdebele akhuluma. Angeke kulize abantu besone nini bekhuluma. Hayi, cela nitshintshe AmaNdebele, cela tshintshe please. Hayi, tshintshe AmaNdebele, cela zinuka amakhwapha kulapho kuyo phezu ngamakhwapha AmaNdebele. Hey, ngiyabonga imugobela, imugobela. Ngicela ifunde le yami le note. Ngicela ifunde. Yes, AmaNdebele noma azenzini noma azenzini bazohlala bengenanto bazokwenza ongabambani wethu.
Kusitudio 7 kusitudio 7 basakazi nabalaleli nami ngimpawule ngoba ngingene kangala kunini lami ngacina ukuzuzwa ngikhuluma ku7 ngiqede kumamula ugawule lapha ePaula ngendaba yokusimeka igold ugawule bantu uyamuzwa ukuthi uyethukile shem ugawule this time hhayi uyangekile umdala lo sekuyikuqinisela nje kuphela ukuthi uzathini wavela wavuma wathi laye wayijoyine usathane ngoba ujoyine izanu ufana nokujoyina usathane kuzima gawule ukuthi uphume mdala wami kodwa ayi akubuhlungu lokho akubuhlungu lokho yazi ukuthi ibizwe ligugudo kanje alaba abantu babotsha laba akuziwa sobona bonke wena kodwa idingi nokuxamuxamu kodwa umfana yena nonyaka gawule dala ubabili qile umfana siyamfaka ya umfana sitika
sanibonani sanibonani bantu bestudio 7 abahle okhulumayo ngupromisi wakwancube waselupane ngasejotsholo center mina isicelo sami sithi yini bantu bestudio 7 besicela nje umnangagwa angasijwayeli mamhlambe kungenzeka akwenzeke ilizwe liqunywe sina bantu besiNdebele simesodwa angabe lokho nje esincindezela nathi sinawo amalungelo wethu amashona ayimele wodwa nathi siyimele sodwa besicela abantu abahle besicela kakhulu ukuthi lapha khona umnangagwa awuzwe lumbiko ukuthi sicela ukuthi le mali yakhe lokho ayinikeza abantu nezimoto zakhe ethi uzofaka namajojo kwathini thini hayi cha lokho ke hayi akakwenze kube khona ngale esishoneni thina besicela nje siNdebeleni ukuthi ilizwe malihlukaniswe sibe sodwa thina abakamthwakazi sesikhathele ngamanga kamnangagwa siyahlupheka eZimbabwe ngikhuluma kanje mina ngise South Africa ngiyabonga kakhulu bantu yeStudio 7
salibonani lokho ngiyakhuluma bakithi okhuluma wabizi vamba uyazi baqinisile ukuthi sihlakaniphi impela siyaphila ezisizelo ukuthi sihlakaniphile kanti cha kasihlakanipha nangu ugawule ukhulumela abantu abatholwe etshontsha imali ngokungekho emthethweni besiyadayisa elinye ilizwe laseNigeria bathi iNigeria bathini leli lizwe eDubai thina siyalamba ngapha bona bayadayisa indlela abafuna ngayo kubuyela umama nawe sekutswana uthi omama kumele basekutswana emakhishini behole 1,800 inhlamba bakithi esizweni esimnyama sincindezelana kanje hayi lokho hayi kumele bakulungise impela kumele bakulungise impela bezithathe njengomakhelwane siyabonga
ngendlela abantu ababelodlame ngakhona kwangenza ngami esikolo ngenyawo ngakhupha amasandakhe bayonse besigqoka amasandakhe kobattle ke ya sikhwithina sihamba ngamasandakhe yabona ngathi uma ngibheka izinto abazigqoka enyaweni amajamba abo la abagqoka enyaweni lawo ngabona kufana nokwami makithi ngikubhekile abantu ufana nokwami. So ngendlela ababelodlame ngakhona laba abantu abayana kwangenza ngakhupha le wasanda kam ngihamba ngenyawo ngoba mbona ngani into abayenza emphakathini bazoyenza nakimi ukuthi nina wayengigqoke into efana neyabo ngoba bona kahle kahle abantu labana babengontando kayiphikiso nje into abafuna ukuyenza bayenza manje yabona. So bangenza ngahamba ngenyawo esikolo ngenxa kwesaba ukuthi nina into yami igqokile enyawo yamasanda kam agqokile enyawo agcoba abhala okufana nokwabo laba bagqobe khona kufana nokwami. So ngizaba nenkinga ngimncane nginjalo ngigrade 1 ukuthi nina ngigqoke into efana neyabo bangishaye bangibulala ngoba bona bedume ngibulala vele abantu bakhona. So hayi into laphana into abanye ngihlukumeza ebusuku nemini ukuthi lela lizwe lizwe bani kahle kahle lizwe bani kahle kahle elila bantu abathule kangaka ngaba bexhathazwa kabuhlungu nje phela into esiyenziwe eZimbabwe kuyefana umuntu hlaye ukuthontisela iplastic every day maye kubona la iplastic akuthontisela wena uthule phela ukhale atwathi ungakhali futhi ufele ngaphakathi yabona ubuhlungu obuzwayo kumele uthule ufele ngaphakathi siza ubuhlungu ukuthi wenilanga lo muntu lowo uzathi sitshethena naye zothula nje njengani nsuku zonke ngingathuli endlela acabanga ngakhona ukuthi naye lowo vele akabisele akenzini kodwa hhayi one day lo muntu uyathi maye tandithontisela iplastic yatshisayo ngoba hayi enough is enough sometime umuntu angihlukumeza kakhulu kumele ufike kuthini hayi ungasekufa yini afana nalokho kufana nokufa.
Yes, studio seven linjani studio seven tsho yazi ngisafuna ukuthi ngike ngithe amagama ababele ngogawu ugawule into mele ezazi ukuthi ulindebele ulindebele and you'll never change ukuthi abelindebele if lokhu ukutshona nje ethi ye kunje ye zama ukuvikavika evithi into engalamsebenzi njalo into engamncedi ingalutho. The only thing into umele beyicaba amandebele ukuthi alikho indebele elisesitulweni esiphezulu phadini yezalo. What is causing that? Why being a woman? Amandebele, they must move away from amashona. They make a channel. Ngoba lokhu vela kwasiza ukuthi because amaphathi amashona avula amaphathi asebenzisa amandebele ukuthi bakhulume ukuze amandebele bavote. Mayeqede kubavote lamandebele bazimela labalala. So amandebele kaphume ezimele wodwa engabi le ndaba ukuthi azahlupheka kumbe njani. Akulandazenyini nathi ngoba lelani lizwe libuswa umhlobo othile kuphela. Kalibuswa imihlobo ngoba silabo sathi fika kona pa isizathu kubuswa umZulu kubuswa umSuthu kubuswa umTswana kubuswa whatsoever they don't care as long we are doing right if you are in the party. So elezimbakwe libuswa lishona kuphela xolisa ukutsho njalo ugawule kazama ukuthi ekezibone ezinoka amakhwapha umdala
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika indubo lokhu zelekana kwayengumongameli umnumzana Donald Trump okhangelelwe ukubotshwa ngeviki ezayo phezu kodaba lokufumbathisa unondinda owaya emacansini laye. Kulomunye njalo owesifazane osehambise uTrump emthethwandaba wesigaba seNew York esithi uTrump wamdlwengula endlini yokulinganisa impahla esitolo ngeminyaka yabo 1990. Gambe uTrump othi ufuna ukuncintisa kukhetho oluzayo uzaphumelela na yena igama lakhe selingcole kangaka. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. UZulu uthukuthele phezu kokuchaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala izolo umsakazi kamabonakude we-Al Jazeera. Ababengamalunga amabandla aphikisayo asebekubandla leZANU-PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedalele Politburo esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primary elections alelo bandla kungelani lesikhathi asebengamalunga eZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa lilakho ukulalela ezinye indaba lamhlanje ntambama ngo 7:30 njengalokho esikwenza nsuku zonke.